leso isinqumo isinqumo esihlonipha amalungelo abantwana kusahluko sesine kusisekelo sombuso welizwe leZimbabwe. Umntwana lomntwana ulelungelo lokuthi athole incwadi yokuthi iveze ukuba igama lakhe ngubani. Nxa ke sokube lesinqumo esinjalo sivele enkantolo enkulu isinqumo esamukelekileyo leso ngoba umntwana izono zabazali kakumelanga ziwele enkanda kumbe emahlombe akhe. Nxa kuyikuthi umzali omunye kasabonakali kodwa ubabe khona kulilungelo lokulinganiswa kwamathuba abesilisa labesifazana futhi ukuthi owesilisa nxa ekhona enelise ukuyagcwalisa ilungelo lomntwana lokuthi athole incwadi eveza ukuba ibizo lakhe ngubani. Ngoba kungamelelwa umuntu ongekhoyo kuyabe kusephulwa lelo lungelo lomntwana lokuthi athole incwadi emvezayo ukuba yena siqu sakhe ibizo lakhe lesibongo sakhe singubani. So nxa kuyikuthi sokulomthetho njalo owethulweyo umthetho omuhle ngumthetho owemukelekayo njalo uZulu uThemba kuyamjabulisa khona ukuthi abantwana kabaseke kusalele emuva ngenxa yokuthi omunye umzali kakho bagcine bekhula bengelazo lezo zincwadi ama birth certificate ongabahlupha nxa sebephambili sebesezifundweni zabo sokumele kuvezwe lezo zincwadi.
Lona udubo lokuncitshwa kwabantwana incwadi zokuzalwa Dube ngoba behambe komsitheli ila besilisa kuphela omama bengekho, ungathi ludubo olubhahe kanganani kumbe obelubhahe okunganani?
Yinto ebivamile kakhulu ngoba obekufunakala ukuthi ubaba abe khona kodwa umuntu obekhamba phambili ngumama ukwenzela ukuthi kukhanye ukuthi abantwana labo kabatshontshwa ngumuntu wesilisa. Wona umthetho lokade ukhona ubuzama ukwenqabela ukuthi abesilisa bangabi lelungelo kumbe bangabi lamandla ukuthi sebengatshontsha abantwana ngenxa yokuthi omunye usengajwamula umntwana omunye umuntu ahambe esithi ngowakhe ambhalise ngebizo lakhe. Ngikho-ke bekufuneka ukuthi umama abekhona onguye ofakazayo ukuthi hayi abantwana laba ngabami, kodwa khona kukhanya-ke bekusenza ukuthi umama engasuka emazweni akhatshana mbaye eSouth Africa mbaye kwendela kwenye indawo umntwana agcina selodubo lokuthi ukhula engela birth certificate. Njalo khona kukhanya bekusenza ukuthi umama kukhanya ngathi nguye umzali kanti be ubaba layo abe umzali ngokulinganayo. Nxa sokulomthetho onjalo kuveza ukuthi sokulokulinganiswa kwamathuba kwabesilisa besifazana sebe lomlando ofananayo abakhuluma ngesikhiwa bathi ngo-gender parity labo gender equity labo ukuthi balamalungelo alinganayo. Ngakho ke nxa ubaba ekhona eduzane ngathathela umntwana i-birth certificate, umama la nxa ekhona ngathathela umntwana i-birth certificate.